lo okuthiwa ngumtourism Zimbabwe youth agents lapho okuyabe kukhethwa khona phakathi kwama-chapters amaningi i-chapters eliyilo elikhethwa libe ngumtourism Zimbabwe. So sibe lawo lomdlalo ngomgqibelo lo owedluleyo bekungokokuqala ukuthibe lawo lowo mdlalo lapha koBulawayo ngoba eminyakeni edluleyo since 2005 umdlalo lo ubusenzelwa esigodlweni esikhulu seHarare kodwa sibe nawo lapha-ke okokuqala lapha koBulawayo besilamathathazi angamathumi amabili lanye 21 beautiful girls akade bevelela ezigodlweni ezehlukeneyo ezakuleli elezimba ube nguye onqobileyo nguntombazana okubizwa kuthiwa ngutasadwa primrose jarisa ovelela kwelomdlalo oleminyaka engamashumi amabili lanjalo. Untombazana lo ngokusebenza kwindigwetha khonale kwelemidlalo.
Kade bekhetha ngobani esingathi ngesilungu ngama-judges?
Ama-judges ebesilawo yisikhombisa. Uzathola ukuthi asiki ngesiwa nalokhu esibiza singama-ending numbers. Yisize kube nama-odd numbers. Ukwenzela ukuthi ekukhetheni laphana nxa bengaba le mifono ehlukeneyo. Kufuze kube lo yedwa phakathi kwe-seven kumbe kwe-odd number onguye ogcwalisisa kolunye uhlangothi. So bebengu-seven iningi lakhona ngabantu abazi kahle nezomsizo we-modeling besilo-prisa masarephilini silosusisiedube mbuwa besilo-felix kumbulu silo inkosikazi osilungwini Kevin M. Taylor besinaye u-Elvis Banda laye wakwaba yimodeli ngizizelisendlalo yebona kia. So hhayi kudlale okuhle bokuthetha kwabo kukhanye ukuthi abantu babelokuthuthiseka ngabo.
Sike sabona lapha ebulenjini be-Facebook abanye bengani bayakhonona ukuthi indawo okwenzelwe khona bebengani abayithakazeleli. Lingathini lina ngendawo yakhona?
Hayi, sina sithuthuseke kakhulu ngayo indawo. Ungabona ngileminyaka engamashumi amathathu lamibili ngisebenzela umdlalo wonalo owemodeli. And fonke nje isikhathi nangithi ngiyabumba lezi zinto angithandi ukuthi ngenze into esike yenziwa ngomunye umuntu. Ngiyathanda ukuthi ubuthi bami buphume either ngendlela engenza ngayo noma nje lapho engenzela khona ngumuntu onjalo. Kodwa ngokuya ubona abantu sebesayela esingayibiza ngesithiwa futhi ngu-creativity yakhona.
Yona imidlalo kanobuhle le iyaphumelela yini? Singathi abantu bayayithakazelela yini nxa sikhangela ukubana abantu babe bekhala ngokuthi imali ayikho lokunye okunjalo?
Angayi ukuthi bakhala okokuthi basibona siyabaphuzela ngoba isikhathi esiningi imidlalo kanobuhle ikakhulu embosela ilizwe lonke isuka ibe mbalwa iba mbili nje ngomnyaka kulona lele lakithi kulale esiyibiza sithi yi-Miss Zimbabwe bese kubuya yona leyi i-Tourism Zimbabwe. So bayakhala bathi vele kulutshwane lokhu ngakuya ngabo ngathi kwenza kaneningi ngeminyaka abantu bayithakazelela ngoba bathola ukuthi ngaleso sikhathi bayasosa ngendubo zabo eziningi bekhiphe isikhathi bekhiphe lesizungu bayayijabulela bayithakazelela sibe benye imidlalo kanobuhle.